sokuyizika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, Sisagaza, Mr. Washington, D.C.
Wala mgela Studio 7, ngesonto mtaka 7, kuhlangula 2020, ngokhipu Dube. Enda vene zetu la mtaanji, liakupuka inani labantu, abalo mkutano we coronavirus COVID-19 eZimbabwe.
Kumele baziphathanga niba positive. Bonke bagqoke ama mask. Yoba yiqhiye ninge la mask.
Ibandla le-MTC Alliance lithi kusobala ukuthi ele-MTCT selidlalana nele-ZANU-PF.
Ukusebenzelana ne-ZANU-PF kufana lomuntu osenze ipoison, kufana lomuntu osegade impisi ongeka ese.
Ele-MTCT elikhokhelwa nguNkosazana Thokozani Khuphe liyakuphikisa lokhu.
Lokho kokuthi kube lokho kuthiwa sisebenza le-ZANU ngoba sesihambe e-Harvest House. Ngabantu abangafuna ukulandela iconstitution.
IZimbabwe Electoral Commission ithi akula khetho oluzakhutshwa eZimbabwe ngesikhathi ilizwe lilwisana nokumemetheka kwe-COVID-19. Zalethulela ezabatsha, ezamasiko, ezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Uhlangothi lwezempilakahle eZimbabwe lubika ukuthi sokulabantu abafika phose amakhulu amathathu 279 asebetholakale belegciwane le-coronavirus COVID-19. Luthi abangamathumi amathathu lantathu 33 sebesilile. Lokhu bebani abantu ababulawa umkhuhlane we-COVID-19. Abantu asebehlolwe umkhuhlane lo bedlula inkulungwane ezingamathumi amahlanu 52,725. Kusenjalo isibhedlela seJohns Hopkins University sibika ukuthi sebefika phose izigidi eziyisikhombisa 6,914,000 abantu asebetholakale belomkhuhlane we-COVID-19 emhlabeni wonke jikelele. Kunani leli sokubhubhe abedlula inkulungwane ezingamakhulu amane 400,235 kulabedlula izigidi ezintathu asebesilile. EZimbabwe umkhuhlane lo umemetheka kakhulu endaweni okuvalelwe abavela kwabanye amazwe abasebehlupheke kwele South Africa, Botswana, Zambia lamanye. Bayakhala abantu laba abahlala emakolitshini kahulumende lezinye indawo abagcinwe khona kusenzelwa ukuthi kungamemetheki umkhuhlane we-COVID-19. Baningi kakhulu abahlala kulezo ndawo abangela mkhuhlane lo. Ubona ngezempilakahle unkosikazi Siphiwe Sithole odabuka eZimbabwe osebenza eSt Vincent University Hospital kule Ireland uthi kumele abantu abavalelwe endaweni lezi bagcinwe ngemfanelo.
Nxa bekuma quarantine centers, I think umuntu omele ku quarantine kumele aziphathe angani umuntu opositive loba enegative, asithi ukuthi babe positive kodwa kumele baziphathe angani ba positive. Bonke bagqoke ama mask loba iqhiye ningela mask ahambe isiqhiye yakhe nje ivale ukuthi akukhwehlelayo lakuthimukayo lakuphuma nxa ekhuluma akugcine kube ngokwakhe njalo angathathi futhi okomunye bangaxhawulani bangahagani bangahlalelani eduze bagcine i-2 meters hayi i-1 meter leyi ethiwoyo because umuntu nxa ekhwehlela amathe ahamba 2 meters.
Singathi pho ke kumele ilizwe leZimbabwe lenzeni ukuze ithi likuvimbe lokhu ukuthi kungamemetheki ngoba umkhuhlane lo khanya uyahluphazeni.
Jenginess kuma-border officers bayekele ukwemukela imali zokudizwa umuntu nxa angathi mina ngijahile ngiyakubambisa lapha ngedluli because awumdlulisanga kuphela usudlulise impilo zabantu abaningi which is very unfair and akuqondanga ngoba ubulala isizwe. Njalo futhi okunye i-advice ethiwa abantu beZimbabwe asinanzelele ukuthi ama-resources we need to tailor i-advice yabantu beZimbabwe ukuthi isuthe ama-resources instead of ukuthi sikhulume nge-sanitizer asikhulume nge-sawudo ne-lemon which Zimbabwean people can afford. Umuntu nxa kuyikuthi nesikhathi se-corona lesi angazijayeza ukuthi ntambama athi nxa eqeda ukudla ecubha laphana ahahaze langesawudo kuyazi ukuthi i-corona liyana ngabe ithintile emini isesendleleni isemakhaleni lemlonyeni igezi seke iyabulawa yisawudo. I-corona yinto ebalula iyabulawa nje i-sunlight iyabulawa yisawudo iyabulawa lilemoni so nxa bengasebenzisa zonezi izinto ngoba umkhathi isikhathi somqando yiwo osusukela omunye wenza ukuthi ukhule. Bangasebenzisa isawudo, basebenzisa ilemon, basebenzisa ukunatha amanzi kakhulu alelelon ntambama nokunatha amanzi akhudumalayo throughout the day. Bayayikhucula indaweni yokuthi idlule emakhathini izadlulela esiswini, esiswini ifike ibulawe yi-acid. So ilemon lesawudo liyenza ukuthi kukhuculeke kakhulu nokuthi iphinde kubulale okusemphinjeni lokusemakhaleni. So kuyasebenza kakhulu lokuya.
Kodwa abantu abale-BP belisawudo lingabakhathaza?
Ayi, aliginye isawudo kuyakhathaza. Nasithi kukhathaza umuntu ehahazayo ngofaka emlonyeni ahlaliswe kwesikhatshana akhafule abuye kucine nahlambulule umlomo wakhe ngamanzi angelalo lelo sawudo.
Unkosikazi Siphiwe Sithole yingcwethi kwezempilakahle usebenza esibhedlela seSt Vincent University Hospital kwele Ireland. Uhulumende weZimbabwe uthi uyazama ngamandla wonke ukugcina abantu abavalelwe endaweni ezijiyeneyo abavela kwamanye amazwe. Baningi ababaleka endaweni lezi besesaba ukuthi bangathelelwa umkhuhlane we-COVID-19.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES-5 ku-band le-C-band. Uyeneliswa njalo ukusithola ku-Intelsat 20 loba nje siza kuma ekupheleni kukanhlangula ukuyisebenzisa. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe Facebook ngu-VOA Ndebele la ku-Twitter ngu-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
IZimbabwe Electoral Commission ithi isimise inhlelo eziningi ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Ikomishini le yethule umbiko lo izolo isithi kayisoze yenelise ukuqhuba ukhetho ngesikhathi ilizwe leZimbabwe libhekane le-COVID-19. IZEC ithi kukhanya engani amabandla alakho ukuvala izikhexe edale lephalamende ezijiwe ngamalunga abo ngokukhetha abalandeli abangabamela kusetshenziswa okuthiwa yi-proportional representation. Hathi ukuthi kwenziwe ukhetho. Ibandla le-MDCT elikhokhelwa ngunkosazana Dokozani Khupe lisanda kuxotshisa amanye amalunga edala lephalamende akumanyano we-MDC Alliance. UMakhupe uthi ibandla lakhe lilandela ukwethulwa ngumthethwandaba owathi akukwenziwanga ngemfanelo ukukhethwa kukamnumzana Nelson Chamisa ngumoyi uMorgan Tsvangirai, ngakho ke akumelanga akhokhele ibandla le-MDC. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu leziphatha amandla ze-commission ye-ZEC ngenxa yokuthi umnumzana eToilet Sileyigwana umqondisi wayo ubengaphenduli umakhalekhukhwini wakhe. Kusenjalo lokhu bephoselana aqatha abakubandla le-MDCT lomanyano we-MDC Alliance kulandela ukuhluthunwa kwesakhiwo se-Morgan Richard Tsvangirai House libandla likamakhophe kusukana esanda kwedlula. Bazonde okumangalisayo abalandeli bakamnumzana Nelson Chamisa abathi uMakhophe uyadelela. Uze sizwe okuningi ngodaba lolu sixoxe lomnumzana Witness Dube okubandla le-MDCT lomnumzana Edwin Ndlovu umlandeli womanyano we-MDC Alliance. UDube usungula lolu daba.
Lokho kokuthi kube lokho kuthiwa sisebenza lezanu ngoba sesihambe e-Harvest House ngabantu abangafuna ukulandela i-constitution yikho nje bephakamisa lowo moya. Kodwa abantu beZimbabwe abakwaziyo kubana i-Harvest House leyi esithiwa yi-Morgan Richard Tsvangirai House ivele nje yiso isigodla se-MDCT yona le eyayikhokhelwa ngubaba Tsvangirai esekelwa ngumama uKhupe kulabo baba uKomichi nabo baba uMonzora ababe yibo ababephethe inhlelo zabo Copac nxa sibuyele emuva kobo 2011 omama uKhupe bengo-deputy prime minister kanjalo kanjalo. So yiso isigodlo sethu, akulanto entsha, akulanto okumele isima ngalise ngoba sizibuyelele ekhaya lethu. Le ibandla labo elitsha abalithi MDC Alliance yilo ibandla elingela party elingela office oso kade kumele ukuthi ba okusamele basamele ngumlando ukuba nabadinge iofisi kunqabe lokudinga iofisi kumbe benze lokho abafuna ukwenza. Kodwa ngokwazi kwethu futhi njalo leyo MDC Alliance ngumbuthano wamabandla ngu7 and sisazolandelela ukubana sidingele lezo nhloko zamanye amabandla ayenze lo mbuthano ukubana aphefumule kuthini kuyiwa ngapi phambili ngayo iMDC Alliance.
Yey babantu nantu tjaba khona ukuthi bafuna ukuchinja imithetho njalo bafuna ukubumba iGNU abantu bathenga ngakho lapho.
Ngokuthanda ukudla sebedle ipoison. Ukusebenzelana nezana uPF kufana lomuntu osenze ipoison kufana lomuntu osegade impisi ongeka yese angayehla izamuhla. Because sebekwenzile ke witness Dube labo Monzura labo Makhupe ke labo Mdzuri ke yikuthi sebesebenzelana nezana uPF abangakwenza ikhona lokhu ukuthi wasebenzelana layo kube nje ngumlilo wamathepha ovungamayo kwesikhathi esifitshane kodwa ke sebezehlukanise abantwana bezimbabwe abantwana bezimbabwe bafuna utshintsho abantwana bezimbabwe izanu p f abasayifuni ngoba isilimaze izimpilo zabo impilo ezimbabwe kamnandi nxa izanu p f sokumangalisa ukuthi abanye bethu besithi sebenza labo ke sebesebenza la izanu p f sebesidla mgani munye sebembatha bonke yikho sithi thina hayi kabakwenze sizahlangana phambili sithi thina ke hamba juba baza kuthutha phambili
Dube
leyokuthi ke sihambe lamasotsha ebusuku babadube hayi kusanga lezimithiyo into eyenzakaleyo nje ukuthi abafana batshintshane ijuti yesihle abakade bekhona emini sebetshayisa ke kushift yabo yantambama bapha labo akade bengena akade kuyibo ke abachazele ukubana hayi sithunyiwe ubukhokheli njengoba lisazi ukuthi umbutho uthini. Lokho kuyatshengisela ke ukubana iningi liya livuleka amehlo abafana abasebenze eHarvest House abantu abaningi kuma structures kuzigaba zonke nje kwinkundla zonke zomhlangano baya bevuleka amehlo bekubona ukuthi hatshi ukuqhubeka belandela umuntu ongalandeli isisekelo sombuso akubasindawo. Ngakho ke laba abafana bavumelene batshintshana nje ukuthi hayi asilandeleni umbutho na lo osendleleni womkhombandlela weSupreme Court okuchoyo ukubana kathesi osaphethe ngumama uKhuphe, kathesi osangunobhala jikelele ngubaba uMonzora, kathesi osanguchalimani ngubaba uKomichi. Amasocha lamapolisa lawa abachoyo yiwona lawa nje amasocha lamapolisa atholakalayo ngalezi nsuku zemkhuhlane wonalo weCovid bebezenzela umsebenzi wabo njengesukwini yikho bengazange bafise ukubana baphatheke endabeni zeMDC ngoba lalo owayezithi wayengumnobhala jikelele uwende bekumele aye epolice station nxa obelensolo ngalokho abe sezokuthiwa kuyenzakele eHarvest House hatshi ukulanda abantu amapolisa azenzela okwe COVID uthi uyenze report wonke umuntu charge office uyayazi
ye Ndlovu kodwa ningeke lakhumisana umlodi yini akulungiseki phambili kona
hayi akusalungiseki umuntu osembathele ezana uPF usengcolile nje ezana uPF ukukhumisana umlodi akuveleka kusabambeki abafowethu sebeyizana uPF babonakile baqhutshwe ngamasotsha lamapolisi ukuthi bayithumbe iHarvest House basebenza lezana nxa yena uwitness esekhuluma ngabo Jonathan ekhuluma ngabo Mgabe. Umgabe wafa esexotshiwe kwizanu PF uJonathan Moyo waxotshwa kwizanu PF yikho nje wabaleka waphuma elizweni. So kulo mehluko ke into akhuluma ngayo ke abe sekukhuluma ngokuthi uma structures efumele sifake bani singafaki bani kakusipho kwabo lokho angeke basifikele itimu yethu thina siyayazi itimu yethu ukuthi siyisetha njani yikho sizaqhubeka siyisetha sizaqhubeka itimu yethu inqoba isiya phambili. Bona babonakele busuku abantu belela ngazimbe sebangabathakathini behamba lamasotsha lamapolisa besiyangena eHarvest House ngabe bezenzela abahambe emini phela libalele abantu bebakhangele kodwa bahambe 10 pm ebusuku belamasotsha lamapolisa lamathenkazi ukuthi bayengena ke eHarvest House okwenziwa ngumnankagwala ehamba lamasotsha lamathenkazi lamapolisa ukuthi ayengena eState House. Something eyenzakalayo izano PF iLacoste esibona senzakala sithi thina hayi selingcolile bafowethu boDube kukhulumisana umlota angikuboni kubambeka
ngesikhathi
ngoba hayi selingcolile.
Ye Dube ukhulumisana umlota ngabafitshane kwalapho kubona njani
ekukhulumisaneni umlota lapha babaDube sizananzelela ukubana into esivezakala mqoka nje ukuthi abantu bohlangothi lona lolu abafowethu bebevele kuyinto kathi ngekho engqondweni yabo ngoba bebevele bengafuni ukuthi balandele isinqumo somthetho ndaba omkhulu owe Supreme Court esaba ngumkhombandlela ukuthi iconstitution yethu bekumele siyilandele njani ngeke phela si sihlangane sikhumisana umlotha singamahlo ngandlebe sonke sifana nje lenkomo esemahlangeni bekumele sihlale phansi sibe sesihlaziya isinqumo leso sisihlaziya sikhangela ukubana i constitution yethu ithini manje laba bavele babona ukuthi hatch xa kungafika kuleso sigaba inkatho iza kudla bona bazavela kubalaleli la ku Mazimbabwe wonke ukuthi hayi abantu abangamahlongandlebe abangalaleli i umgomo seseko wombutho yibaphi so bavele bakubona kungcono ukuthi bona bahlanhlathe iganga babe ngabantu ke abasebenza bengalandeli i constitution so ngaleyo ndlela ke bakwenze kwangeneliseki ukubana sikhumisa nomlotha kodwa ke sisakhulumisana laba landela abaningi ukuthi hayi indlela leyi umkhomba indlela lo we Supreme Court lo we High Court lama judgments wonke nje akona ungumkhomba indlela ofuna ukunceda thina ukuthi sizibuthe njengombuto sithi lanxa siyekhethweni sifike sigezile singabantu abakwanisa ukubana bakhombele ukubana zani PF sifuna ubuse ngale ndlela sifuna ukuthi sibuse ngcono kulawe ngale ndlela ngoba thina sivele sikwenzile lokho obe kumele sikwenzile njengebandla
Kuzona ukugcina ndilomo kona.
Ithi namba juba baza kututa phambili. Sebenzani nje lezane njoba livele li reserve site ezane PF. Abantu babaza phawula, abantu babaza jengisa indlela ukuthi politics zeZimbabwe zihambe njani. Sebebonile bafundile abantu bezimbabwe bayazithi politics bayazi bakwazi abakufunayo.
Ezathanda ukuthi abalaleli bakunandlela ukubana ondlovu nje bayenza inganekwane kampala eyokusigcoba ngodaka bona kuyibo. Abanatha lawo manzi wezana PF basebenza le G40
lapha sizwe umnumzana Witness Dube okubandla le MDCT elikokhelwa ngukosazana Dokozane Kuphe lo mnumzana Edwin Ndlovu osekela umanyano we MDC Alliance sixoxe labo bekobulawayo Le yisitulo 7 esaraza eZimbabwe lisizwa kuphuma ngapha eVoice of America eWashington. Lisibamba kumakakasi athi 909 meter wave, 4930 laku 1560 kilohertz straight wave. Singahangeni kusigaba esilandelayo ukuthi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Lokhu betshengisela emigwaqweni abantu kwele Melika besola indlela umuntu onsundu uGeorge Floyd abulawa ngayo eMinneapolis esezandleni zamapolisa. Abatshengisela emigwaqweni phansi kwesihloko esithi Black Lives Matter bathi kumele kuhlonitshwe ilungelo labansundu kwele Melika. Ngokwamanje sike sizwe ezamasiko.
Sengana masiko
wenziwe
manje ngoba baba mkhulu
uthelo lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhlanje sixoxa ngelifa kambe ngubani okumele abe indlalifa nginonkosikazi siphethene impofu odabuka eZimbabwe ohlala kweBotswana lo baba uThulani Sibanyoni yena ayingcwethi kwezamasiko esintu ngikhala ngawe baba Sibanyoni kambe ilifa vele lidliwa ngubani
ngizokuqala sesibona
Singathi loba intombazana kumbe lijaha akukhethile nje.
Cha, mangabe kungifana uyena okumele adle ifa, mangabe ukuthi umfana uyedwa ekhaya. Uyo okumele adle ifa. Kodwa mangabe uthola ukuthi intombazana, mangabe umfana mhlambe kunamafana bodwa kule platform, ilastborn iyo okumele itholise.
Intombazana ke?
Hayi, intombazana ibuyele ekugcineni. Mangabe kuwukuthi abafana bekho, intombazana afanele ukuthi ihambe ye
Yimzinwa. Yeah, what is this umama lapha ke uNkosikazi Mpofu? Ukuthi uthini ngalokho mama?
Lonke le mvumo yokuthi lithole ilifa kumbe uliza lizelwe as long ukhulele khona apho ungumntwana wasebenza lawe labanye abantwana khona apho. Ilifa uya kumele ulithole kumbe nxa kuthi lisekhaya lelu sinkomo. Lonke nje abantwana nxa sokulilifa kabe kumele ukuthi lilithole lonke kungayenzwa lokhana okwakudala okwathiwa ilifa litholakala litholwa ingqabutho hayi lokhana mina ngibona kuyikuqilibezelana sikule empilweni abantwana kumele bonke bathole bonke nje beyifamily kumele bathole ilifa labazali babo
kodwa ngomthetho ilifa lidliwa umuntu oyilahle khona umfana andezi uma kukuthi amantombazana wodwa ke ekhaya noma benzile kumele kuzumele bashele.
Ye siyakuzwa kakhulu ke khonapho babasibanyoni phose lokugcina khonapho ke Nkosikazi Mpofu, wena ubona ngazani kungalungiswa njani khonokho? Hayi ke udaba lwethuluma lapha okwalamhlanje. Ngithatha leli thuba ukuthi ngibonge Unkosikazi Sithotheni Mpofu odabuka eZimbabwe ohlala kwale Botswana, lobaba uThulani Sibanyoni. Asidibaneni singabaphilileyo njalo ngeviki
ezayo.
Sokuyisikhathi sohlelo lwabasakhulayo.
Yebo, mthakaso muhle Zimbabwe muhle. Yikudibana kuhlelo labasakhulayo, ngingumike Hove. Namhla kuhlelo sixoxa lo sakhulayo okumsebenzi wokwethulela uZulu amabhayisikopo umnumzana Nigel Ndlovu. Sithinta udaba lwebhayisikopo eyakuqala yaseZimbabwe engaphansi kwesihloko esithi Cook Off esanda ukuphuma kuNetflix, inkundla yokusakaza amabhayisikopo lapho umhlaba wonke jikelele ulakho ukubukela lawo mabhayisikopo. Nacho, ngiyakwamukela kuhlelo. Awusitshela umbono wakho malana nge-Cook Off.
Mina ngibona ngani kuyinto enhle kakhulu ngoba kuyatshengisa ukuthi lathi eZimbabwe siyayenza ezamabhayisikopo.
Ndlovu, siyezwa abantu bethakazelela ibhayisikopo le besithi umhlaba wonke jikelele uzathola ithuba lokufunda okuningi malana ngendlela abantu baphila ngayo kwele Zimbabwe. Ukubona njani lokho?
Ngokubona kwami, ya kuliqiniso kodwa kuphinde kube ngamanga ngoba asinyeke sithi bioscope yodwa itshengisile into ezizenzakala eZimbabwe lendlela abantu abaphila ngayo.
Sike saxoxa lo mnumzana uJoe Njaku, yena obe yiproducer waleli bioscope. UNjaku uthi ukuphumelela kwabo kulakho ukuvulela intsha yakwele Zimbabwe abafisa ukungena kulo msebenzi wokwethulela uZulu amabioscope amathuba. Ubona njani lokho?
Yes, ukufika kweCook Off kuNetflix lakho kuyapha ithuba kwabatha ukuthi labo bengene kwezokwenza amabhayisikopo, njalo kuyatshengisa ukuthi lathi silazo izindaba zokuthi sizitshengise kumabhayisikopo. Njalo ukungena kwe-Cook Off ku-Netflix, yes, ngiyavumelana lo futhi uJoe Njaku ukuthi kuyavulela abanye abayenza amabhayisikopo ukuthi labo ama-production abo efike khonaphana ku-Netflix. So le yinto enkulu kakhulu for iZimbabwe film industry. Siyakwazi ukuthi amathuba nje kuli industry yokwenza amabhayisikopo amalutshwane, njalo ukuthi iCook Off ifike endaweni enjenge Netflix kuyapha amathuba ukuthi laba abayenza amabhayisikopo kathesi labo behambisa abo khona ngale kuNetflix.
Ndlovu, sibone njalo ukuthi ibhayisikopo leli liqakathekisa abantu abesifazana. Siyabona ukuthi umuntu omqoka kuleli bioscope ngesingithi sithi lead actress wayengumuntu wesifazana njalo wentsundu. Lokhu akwenzakali kaningi nxa sikhangela amabhayisikopo amaningi aphumayo kuNetflix kanye lezinye inkundla zokubukela amabhayisikopo. Ubona ngani isenzo sabo sokuqakathekisa umuntu wesifazana kuyinto enhle na?
Lokhu kuqakathekile ngoba amabhayisikopo amaningi ajele ukuqakathekisa ubaba, so kuyavala khonokho okuthiwa yi-gender gap kumedia.
Kepha ingxoxo yethu ngokuphosela amazwi akho okugcina kubontanga.
Kubontanga abafuna ukungena kwezokwenza amabhayisikopu, ngiyathanda ukulikhuthaza ukuthi lingeni. Lo ngumsebenzi ongakangeni ongabantu abaningi, njalo eZimbabwe sinazo izindaba eziningi esingazidingisa kumabhayisikopu. Nxa unguntanga ufuna ukungena kwenzeni amabhayisikopu, ngithi ngena lawe dinga abantu abasebeqalisile, lawe utshele zakho izitori, utshele zakho indaba. Umhlaba kumele ube kwazi ngendaba ezenzakala eZimbabwe.
Sithanda ukubonga umnumzana uNigel Ndlovu ngokungena kuhlelo. Sesifikile emaphethelweni ohlelo namuhla. Sohlangana ngolwesibili kuhlelo The Connection 8 to 9 PM Zulukandaba lapha emsakazweni weStudio 7. Lilakho ukungixhuma kuTwitter njalo ku-Instagram @BigMike3, BIGMYKE3 yoni username yami. Wolevalisayo ngenjabulo, igama lami nguMikeove. Mthakazo muhle Zimbabwe muhle. Bye bye.
Siyabonga kakhulu Mike Hobe ungathunala kusasa. Soku isikhathi sohlelo lokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama lami ngontungameli Nkuma. Lamhlanje ngilomfundisi uSenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli bethu namhlanje kusihlwa njalo ngiyabonga lamukwamukela kulolu hlelo.
Usiphatheleni lamhlanje.
Sizabala sisukela kumsebenzi chapter ka 2 iverse ngisuka ku 1 siya ku 4 lithi lona ilizwe lenkosi kwathi selufikile usuku lwePentecost babebuthene ndawonye bonke kwathi kungananzelelwe kwezwakala umdumo ovela ezulwini owawunjengokuvunguza komoya olamandla wagcwalisa indlu yonke ababehlezi kuyo kwase kubonwa yibo indlini ezehlukeneyo kungathi ngezomlilo zehla zahlala phezu kwalo lalo wabo basebegcwala umoya ongcwele baqala ukukhuluma ngezinye indimi njengalokhu umoya wabanika ukuphumisela. Namhlanje ngiyathokoza ukuthi sithokozelela ukwehla kwamoya oyingcwele lokubuya kwakhe lapha emhlabeni esehlela phezu kwamapostori kumbe singathi phezu kwebandla lakhe. Kusukela ngaleso sikhathi umoya oyingcwele ulokhu khona, ulokhu usebenza empilweni zabantu. Umoya oyingcwele awukajinji, ulokhu uyiwona lo owawuvele ukhona ekuqaliseni, yiwo olokhu usebenza kuze kube la namhlanje. Manje zikhona izifundo esingazifunda namhlanje ngokwehla kwamoya oyingcwele lokuhlala kwakhe phakathi kwethu. Okokuqala yikuthi uNkulunkulu uyathokoza ukuthi thina njengabantu bakhe samukele umoya oyingcwele usebenze empilweni zethu. Siyananzelela ukuthi ungeke wabamazi uNkulunkulu kumbe ungeke walizwisisa ilizwi likaNkulunkulu ngaphandle kokuthi usizwa njalo uncediswa ngumoya oyingcwele. Ngakho umoya oyingcwele ulomsebenzi oqakathekileyo empilweni zethu. Nguye osivezela uJesu. Yikho uJesu wathi kulungile ukuthi yena ahambe kubaba ngoba umoya oyingcwele ukhona kuzo zonke indawo. UJesu esesekhona wayekwanisa ukuthi abe khona kuphela endaweni lapha ayabe khona. Singathi nxa wayeseJerusalem ukhona apho. Ikanti umoya oyingcwele ukhona umhlaba wonke. Kawumiswa ukuthi useJerusalem kuphela kumbe kule iChurch kuphela. Ukuwo wonke umuntu ofisa ukuthi umoya oyingcwele ahlale phezu kwakhe. Ngifuna ukuzwisisa ukuthi umoya oyingcwele yiwo oqinisa abazalwane. Yiwo osinika amandla okuthumayela ilizwi likaNkulunkulu. Yiwo osinika isibindi sokuba ngabafaka bakaNkulunkulu. Ngakho ke ungeke waba ngumfakazi kaJehova kumbe kaJesu ungalaye umoya oyingcwele ngoba nxa uzenzela ngamandla akho uyagcina usudiniwe. Ngiyananzelela njalo ukuthi umoya oyingcwele nxa esiza phakathi kwethu usinika isibindi ngoba isikhathi esiningi abantu bayesaba ukuchumayela kumbe ukufakaza ilizwi ngenxa yokuthi umhlaba unanxa ukhangele awuvele ngesikhathi esiningi awulifuni ilizwi likaNkulunkulu. Kodwa umoya oyingcwele ukunika isibindi legunya elokuthi ube ngumfakazi kaNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu uthi yena nxa umoya oyingcwele esiza kithi uza kusinika amandla. Amandlani? Amandla okunqoba isono, amandla okunqoba uSathane. Usinika amandla phezu kwemikhuhlane, usinika amandla phezu kwemoya emibi, usinika amandla phezu kwesimo lezimo ezehlukeneyo ezibuya zizosihlukuluza seselapha emhlabeni. Kodwa nxa umoya oyingcwele ehlezi phezu kwethu siba negunya njalo siba lamandla phezu kwazo zonke lezi zinto.
Akuyiphethe mfundisi.
Baba siyathandaza ngegama lika Jesu. Moya oyingcwele, moya kaBaba, ngabe ungehlela phezu kwalabo abalaleleyo ilizwi lakho namhlanje. Uvula inhliziyo zabo bakuzwisise, babekwazi. Nkulunkulu amveza uJesu empilweni zabo. Yenza izwi lakho liphile libe njengomhedla phakathi kwempilo zabo. Ngiyathandaza ukuba kulabo abagulayo baphilise ngamandla kamoya oyingcwele. Njalo sigcwalise Nkulunkulu kakutsha namhlanje sibe nePentecost ngomoya wakho oyingcwele egama likaJesu. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisibanda. Chiani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu untungameli Nkomo. Silukhuluma lapha uhlelo lwethu olwanamhlanje olivalisisa ngoGibbs Dube ngisithi asithubaneni ekuseni ngo 6:30 a.m.